njengoba ngisho ngithi amagroup asegcwele ayi-6 and liyazi ukuthi igroup inye ngayinye ilabantu abangu-257 something like that.
Bonke bona labo abantu bathi bayafuna ukubuyela ekhaya kodwa benganelisi.
Bonke bakhala ngokuthi bayafuna ukubuyela ekhaya kodwa kabenelisi.
Manje nxa bekhuluma bona abafuna ukubuyela ekhaya bathi izizathu bani ezibangele ukuthi babuyele?
Into enkulu kakhulu eyenze ukuthi babuyele ekhaya yokuthi baphelelwe yimisebenzi. Okwesibili, akade bephila ngokuthengisa abasakhoni ukuthengisa. Sebehlezi nje labantwana, abanye sebezefuna ukuhambisa abantwana emaphoyiseni. Okwesithathu bakhala ngokuthi njalo nje bahlukumezekile lapho abahlala khona. Bayahlukunyezwa.
Behlukunyezwa ngobani?
Ngamalokali.
Manje like laluhambisa yini lolu daba kummeli i-embassy?
Impele vele uma siyiqale sisitho kanjalo ukuthi sihlukumezekile and amarenti asisakhoni lokukhokha ngoba bakhuphula njalo nje amarenti. Ukudla ukuthi kuthenge nje ufake etafuleni ukuthi abantwana badle akusekho and kubhadalwa amarenti kuphinde kubhadalwe lezikolo. Izikolo zakhona zibhadalwa ngenyanga.
Yoni i-embassy ithini manje?
Baba, i-embassy nje uma sixhumana nayo i-embassy ileyayo izitori ezingazishisekiyo ngoba kunabantu abake basuka abantu ngike ngeyizwa kustudio 7 yenu le elithi kunabantu abake basuka eKapa besithi baqonda kuyo i-embassy siyafika yangabavuleli bagcina besenza into zokungathi baxabana le-embassy bechisa iflegi kumbe kungathi kade kunjalo. So lathi thina besibona ukuthi vele i-embassy ayingeke isisize ngalutho. Hhayi, i-embassy silahle phansi intonga, silahle phansi nge-embassy.
Manje bona labo abafuna ukuhamba iningi labo ngabavela khona ngapho abase-Johannesburg kuphela kumbe i-South Africa yonke?
I-South Africa yonke.
Eswaziland ke alizange lizwa bani?
Bakhona labo silayilinki sile 1 year steering committee yethu oyi-1 ubabe sicommunicator laye ulindile ukuthi if anything happens please labo singabakhohlwa.
Bakithi siyacela, siphakathi kobuhlungu obunye lingakaze libubone, sihluphekile lapha elizweni leli. Even nalezi permit zakhona esiziphiwayo azisisizi ngalutho. Sibhadala amarenti phezulu, ngapha sithenga ukudla, iy'ngane zisihambisa ezikolweni zibhadala ngenyanga. Sesehlulekile nkosi yami, sisizeni bo, sisizenini. Ngikhuluma on behalf of all amaZimbabweans alapha e-South Africa. Bayibonile ilinki yethu, bangihlupha nsuku zonke, angilali, bafuna ukuya ekhaya. Okokuthi nje kungavela nje amabhasi noma umuntu olosizo, akula mSouth Zimbabwe ozosala kuleli lizwe. Abantu sebezimisele ukubuyela emakhaya. Ngiyabonga. Studio 7 ngibonga kakhulu, ngibonge kakhulu njalo ngibona ingani into le ngiyithole ngokuthi ngihambe emthandazweni ngalithandazela ukuthi lingiswe ngale i-message engilinike yona. Ngiyabonga.